kuqakathekile kakhulu ukuthi kunanzelele ukuthi abantu labo ade bebuswa bebekukhondishini enjani. Kungenzeka ukuthi abantu ade bebuzwa ngabephathile, ngoba ungananzelela lapha eZimbabwe ungathatha abantu bakuza lesemapulazi bonke noma beyi-10,000 kumbe beyi-20,000 ngenxa okwesaba okwenzakalayo emapulazini baza kutshela ukuthi hhayi sinasisekela izandla. Yikho kungasuka sulo mbono njalo kuhamba siya abantu bezimbabwe bathi befuna izano kuya kufunasekileka
njengomhlange sithithi kunenzoko ezishiyanayo. Kodwa esiqakathekisa kakhulu thina ku-market research libizo ligama lekhampani yakhona eyenza yona isurvey Freedom House. Singathi ngesikhiwa the meanwhile amaqondanga okuxabanisa kumbe ukudinga ukuloya. Kodwa kuqakathekile ukuthi abantu abakhulunywayo amaqembu akhulunywayo kusurvey bafanele baqakathekise impumelo yakhona, ngoba nxa ningabe lokhu besithi lokhu akwenziwanga kuhle kumbe i-sample size yakho incane kumbe kulezinto ezininginingi ezingalungisanga kuhle ithiwa ikhona iyalisiyi-denial ngesikhiwa. Ngizananzele ukuthi loba ngo-2006 i-Mass Public Opinion eyayingesa le yachasisa ukuthi hatshi i-MDCT i-popularity yakhona ayisiwo le abavele abahlala bekhuluma ngayo bona bethina siyiphathe enkulu, we are the biggest party, we are the part of excellence. Kule incremental i-reduction ye-support base yabo yikho kwehlula ukuthinga i-majority. So ngathi khona ngamafitshane hhathi kakuqakathekise impimelo yakhona bona bazilungise ukwenzela ukuthi bengaze badala sokule phetho.
Mnumzana Mhlanga,
uhlelo lwethu lukhanya luyakhula kakhulu, ngoba kufananzelela ukuthi izikhathi eziningi esiku-opposition singekho abantu bezimbabwe batholile lokhu abakutholileyo ngenxa yokuthina ngele uyakunanzelela ukuthi indawo zonke njenanxa kubantuma kuthiwa ngizanomseyo hhayi nanxa kukhwa kube nenhlanhla usekelo lwangezelela lokhu kungabe kubatholela siyo ngaw kumbe kuthunywa ngokuthi abakancuke ngokwesesikhathi layo dayi sibabone bengena lapha bengena la abezano bona hhayi ungakhuluma indawo enjengabobulawayo njengoba sithi kungabe kubatholela ukuthi abazange bezisuze noma yena uphansiso yethu bezisuze noma u-MPO yethu amaketo alandelayo waziwo matasa namhlanje kufunga ukuba izinto lezikeli kwanele ewindile sahlangana ekhedeni esesibona ukuthi kuzama kwedaka.
Sesiqathanisa ibandla le-MDC lezanu-PF yilipho ngathi lilezi nqumo kumbe ama-policies angakhanga abantu.
Siyazi ukuthi izanu-PF liqembe ebelibusa kweminyaka eminingi balama-resources bebethatha bethatha kuhulumende befaka egqembini labo. So nxa sokuthiwa khona kwenza ama-program ingakuthi umzizeyalisi khona khona ukuthi i-empowerment program abantu jikelele izanu-PF ngathi sithatha ama-plan sesinika abantu bayathatha amapulazi banike abantu bengathi sebethatha izimali zamadiamond besenzana kucommunity shares bayakwenza. So engqondweni yomuntu kungenzakala ukuthi abantu babe bekhangelela ukuthi izanu-PF ingakhuluma into iyayenza into yakhona whereas i-NDCT atho vele labo athi basembusweni baku-council bangaphi ngaphi khonokhwana ukwehluleka abakwenzayo ku-council i-corruption yona lena abayenziwayo ngamakhansela ze-NDCT yikho ekwenza ukuthi engqondweni zabantu uma bethendela umbuzo ukuthi iqembu elingathi liyabantu abangengelipho bayakhanya bangathi bekhuma ngokwezanu-PF. Amanye amaqembu afikakhulu asikhulume ngawo ngokakhulu kwaye bakhuluma ngu-report kodwa bathande bakukhangelise khona ukuthi i-behaviour yamakhansela zabo namakhansela abo nezenzo zama-members of-parliament abo yizo ezingenza ukuthi i-popularity yabo inciphe.
Thini ngamazwi kami Mnumzana Ngwenya, Mnumzana Mhlanga, usengezelela ukuthi kuyini okumqoka ungathi ibandla lakho liyakwenza okungakhanga abantu?
Abantu
ungasigqibela lingxoxo Mnumzana Ngwenya, kungani imisakazo ezimeleyo lamaphephandaba azimeleyo ekhanya engabalwa kakhulu kulalawa kahulumende? Sibona iHerald labo ZBC baba phambili.
Ngigqibela ukuthi nje ama-resource yakhona izanu-PF isebenzisa ama resources aka government amanengi kodwa futhi i-brand amabizo ayivele khona lawo avela ejayelekile ama-printrans akhona ama-isepilensi nakhona ama-printrans ama-advertisers bandise khona ukufaka izimali kumaphephandaba angathala ama-printrans amaningi kodwa nje kungenzakala ukuthi ama-phephandaba azimele wodwa avame ukungenangje emadorobheni bengavumi ngaphandle kodwa elidashi yakhona ngikhona layo isikhula layo.